indaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC. Walambulela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 26 kuMbimbitho 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje.
Hayi nalapha akukafiki. Akukafiki kithi lapha. Asiwazi kumbe kwezinye izindawo. Thina asikazi asinikwanga. Akulalutho esikutholayo. Indlala kuphela kumbe kuze kube nini. Lapha impuphu iyadura.
Abe MDC basola abe ZANU-PF. Ngimbiko ethi iziphathamandla zalelo bandla zincitsha amalunga e-MDC uncedo lokudla okuphiwa abahlaselwe ingozi yezulu lesiphepho ucyclone Idai.
Ngiyajabula kakhulu ngemizamo yabantu lenhlanganiso eziningi ukuthi balwisane nomonakalo oyenziwe izulu lika-Idai. Ayikakhulu usekelo lwe-EU liyancomeka ngoba kulokhu kuseselabantu abangakatholakali. Okunye ukuthi indiza mthina le izanceda sibile kudingeni kwabo nje lokuhambisa ukudla.
Iningi lamukele ngenjabulo umsebenzi oqhutshwa indiza mthina ye-helicopter ithunyelwe ngabe-European Union ukuyanceda abehlelwe yingozi yezulu lesiphepho le-cyclone Idai eManicaland. Abomanyano emathebeleleni collective abasanda ukuhlangana lomongameli Emmerson Mnangagwa bathi bamchasisele ngokonakala komumo womnotho welizwe wathembisa ukuthatha amanyathelo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla le-MDC selisole ibandla elibusayo phezu kwembiko elithi iziphathamandla zeZANU-PF zincitsha amalunga e-MDC ukudla okuphiwa abantu abahlaselwe lizulu lesiphepho cyclone Idai eManicaland. Lanxa iZANU-PF ikulandula lokho, abanye bathi kuliqiniso. Imbiko le iza ngesikhathi abenhlanganiso ezizimeleyo beqhubeka ngokuphathisa abantu beManicaland ngokudla kanye lokunye okuchiyeneyo. Kodwa abanye abafana logogo uMadube ohlala esigabeni seChisumba nje eManicaland bathi abakalutholi loluncedo. UMadube uthi lanxa eyakhe indlu ingawanga ilakho ukudilika iloba nini ngoba isidabukile.
Amene indlu yami ayiplaswanga phandle kodwa phakathi iplasiwe kodwa ngabona izulu laenza ngani selingena phakathi leyizela phandle leyingena lapha esitimeni. Lakathesi kumanzi endlini phakathi akukawomi kodwa sibona ngani futhi izulu lakhona lezi ngani lifuna ukuna futhi so siwarinji vele ukuthi manje asiwazi ukuthi kuzayenza njani.
Abalisusanga ezindlini zenu balipha mhlawumbe amatende angasoze alifake engozini alubana izulu lithe lana futhi.
Manje siyanikwa ngubani? Asiwazi ukuthi singahamba kubani ukuthi esincede. Ezinye izindlu zikhanya ingani ziyadawuka lokhuyani ukukhrega.
Ukudla liyakuthola yini okuvela kuhulumende la kwezinye inhlanganiso?
Asikutholi. Namhla kusibe kulamabele athengiswayo kodwa isaka i-$20. So lapha ukuthi uzuzi i-$20 akunzima lapha silendlala engayiziyo okokuthi asiwazi ukuthi sizaphila njani and kunzima njengami ukuhlala kwami kunzima ngokuthi indoda yami soyavuva ngihlala labantwana so izinto zakhona vele zinzima.
Utsho ukuthi kalikutholi yini ukudla okwamahhala loko kuphiwa abantu abahlaselwe izulu lesiphepho lele?
Thina lapha akukafiki. Akukafiki kithi lapha. Asiwazi kumbe kwezinye izindawo. Thina asikani asinikwanga. Akulalutho esikutholayo. Indlala kuphela kumbe kuze kube nini. Lapha impuphu iyadura. ukuthi ya shuwa siyafa indlala sibi njoba umumbu uyalapha kuthiwe $20 start.
Lo ngoko uMadube isakhamuzi seChisumbanje eManicaland untungameli inkomo oxoxe njalo lomqondisi wenhlanganiso ephathisa uZulu Wichimani Mani Methodist Development and Relief Agency umnumzana Clever Thabaziwa wasichasisela okuningi ngoncedo lwabo.
Okakathethi sesithole okuningi sasiyenza i-repacking izinto lezi ngema-categories azo zabomama, zabobaba, ukudla, ama-utensils, siwafaka nje ngama-categories abo. So okwakathethi sesimeleli i-truck iyabuya in the next 30 minutes ukuthi lode sihambise eMtare.
Nxa lihambisa eMutare khonale yini eliyafika libanika abantu loloncedo njengeMethodist Development and Relief Agency yini kumbe likudlulisela kuhulumende kumbe lipha ezinye inhlanganiso?
Hayi, sihamba ngezinye inhlanganiso ngoba okwakathesi ama big trucks kafiki eChimanimani. Kodwa esikwenziyo thina njengeMethodist Church ukuthi lokunye okungena ku 30 ton truck then le ama hampers izawathwala ngezimota zethu ama small truck ukuthi ziyeni kwabantu eChimanimani. Le inye truck izavela koBulawayo mthambama idlule eGweru eMasingo then isiye eChipinge.
Abanye abantu bayakhala khonale eChipinge la seChimanimani bathi ukudla lokhu kuphiwa abantu bezanu PF kuphela. Wena njengomuntu ke wafika eChimanimani kuyini okubonile?
Angizange ngibone into enjalo. Kungabe kuyenzeka kodwa ngangikhona for 2 days angizange ngibone abantu benikwa ukudla. Iproblem yethu njengeZimbabwe ukuthi impahla siyazithola lula, ukudla kuyahlupha. Kutsho ukuthi akukatholakali ukudla okuningi. So ukuthi ngikomente ukuthi kuyanikwa abantu bezanu, hayi lokho angikwazi.
eChimanimani Hotel wafika wathola kulabantu abangu 400 ababegcinwe khonapho. Ubona baya kuthola yini ukudla?
Okunye kuyafika. Okunye in fact bayasebenzisa ama small helicopters njengokuthi khona last time akhula izimota ezinkulu ezithwala ukudla ezifikayo eChimanimani.
Lo umnumzana Clever Thabaziba umqondisi wenhlanganiso ye-Methodist Development and Relief Agency. Ukusenjalo i-helicopter yomanyano we-European Union esetshenziswa inhlanganiso ye-World Food Program yona eqale ukuthwala ukudla ikusa eMutare izolo iqhubeke ngomsebenzi wayo namuhla lapho ebithwala khona indingeko ezijiyeneyo izihambisa eChimanimani. Iningi lamukele ngesihle umsebenzi lo. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kuntathela izindaba yethu Gibson Pepe.
Embikweni othunyelwe intathela izindaba abe-EU bathi lindizamtshina eqala umsebenzi wayo namhlanje eMtare izancedisa ekuthwaleni uncedo lokudla, impahla, imithi labantu ikakhulu phakathi kweChimanimani leChipinge. Izaphathisa njalo ekuthwaleni abantu abalimeleyo ibasa ezibhedlela. Umeli we-EU eZimbabwe umnumzana Timo Olokoneni ugcizelele ukuthi lindizamtshina izancedisa njalo ekuhlolisiseni ukuthi lingozi ingaba idale umonakala ongakanani. Unkosikazi Princess Nkomo omunye wabaphathiseka ukubuthisaneni uncedo lokuphathisa abathinteke ngalingozi wamukele ngenjabulo enyathelo elithethwe ngabe-EU.
Ngiyajabula kakhulu ngemizamo yabantu lenhlanganiso eziningi ukuthi balwisane lomonakalo oyenziwe ngozi izulu lika-Idai. Ayikakhulu usekelo lwe-EU liyancomeka ngoba kulokhu kuseselabantu abangakatholakali. Okusho ukuthi indizamtshina le izanceda sibile kudingeni kwabo nje lokuhambisa ukudla, amanzi, imithi lezinye nje into ezidinga.
Umphathi ntambo wezamafekitali namabhizimusi umnumzana Simangaliso Ndlovu laye uveze intokozo ngosekelo oluvezwe ngabe-EU.
Silusizi ngokwenzeka leChimanimani, Manicaland, Masingo, le-Midlands, ingozi esiveleleyo. sisa phakathi kokukhangela ukuthi silahlekelwe kangakanani kakhulu izifuyo imphefumulo yabantu. Sike saxoxa labo semabhizinisi khona ngale abakhanye labo betshengisela ukuthi abasakuloyisa ukuthi beqinisekise ukuthi bonke abantu abangabe begqibelekile bayatholakala.
Loba nje uhulumende eveze ukukhathazeka ngalumonakalo odalwe ingozi yecyclone Idai sokuphuma imbiko edanisayo ezigabeni ezibhekane lomonakalo ethi abasekeli bebandla leZANU-PF bathethe okunye ukudla bekupha izigaba zabo. Abephephandaba leNews Day bathi amalunga edayela ephalamende aweZANU-PF yiwo abakhokhela ekuboneni ukuba izigaba zabo zithola ukudla kuqala. UNkosazana Nkomo usole kakhulu izenzo zabanye abeZANU-PF ezokweba lokukhuquluza uncedo okumele luqondiswe ababhekane lobunzima.
Edanisa kakhulu ukuze ukuthi lapho sibhekane lesikhathi esinzima so abanye abantu abangabakhokheli sibesebenzisa isizo lolu kulimpi zabo zombusazwe kabambe lokhu abakwenzayo ngoba kulunganga njalo ngakulamuntu phakathi kulihlazo elingenza abanye abafundi ngafisa ukusinceda ukuthi bangaze basincede.
Umnumzana Terence Naga isakamuzi sedzibara sekwaeHarare unakwa usole kakhulu osokusenzakala esithi kulihlazo njalo kuyalulazisa abantu njengesizwe.
Yikho singasoze ziphumelele yabona njengelizwe njalo phambilini sizaba lenkinga. Abanye abantu bazazithatha njengabantu abangathembekanga yabona. Kuyanyanyisa vele ukuthi ngesikhathi kufuze asibe sibongazikala labakalayo izani yona ebelokhu izidla ukudla njalo ilokhu isenza amakampeyini ngakho. It's not fair. Sebehlulekile ukuthi balungise izinto elizweni ngokuthi baprepare isayikuloni saka sebesebenza amaqhinga wona la ukuthi angabuzisekanga. Kuyanyanyisa vele.
Umnumzana Simangaliso Ndlovu ulandulile sithi kulabanye abantu abadinga nje ukwehlukanisa abantu esikhathini esinzima kangaka.
Abantu sebebona ngani ukuqamba amanga ukufaka imbiko engalona iqiniso yindlela yokwakha isizwe. Usinceda ngani ukugijimisa amanga ngendawo? Ngalesi sikhathi engifisa ukukuphakamisela ukuthi mina ngibone abantu beZimbabwe bebambana bengakhangela umbala, bengakhangela ukuthi umuntu uvela kuyiphi iphathi. Ngibone betshengisa bonke ukuthi lokhu kusehlele sonke njengeZimbabwe.
Inani labantu asebefile kule ngozi ebangelwa lizulu lesiphepho elecyclone Idai elihlasele indawo zesabelweni zeManicaland ezigoqela iChimanimanti phinge lezinye sedlula amakhulu amabili njalo abanye abedlula amakhulu amathathu lokho bengakabonakali. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguGibson Bebe.
Lanxa imizamo yokuhlenga lokuphathisa abahlaselwe lizulu leli ilokhu iqhubeka, uhulumende uthi baningi abalokhu bengafinyeleli luncedo oluphuthumayo olufana lokudla abaludingayo ngoba lapho abakhona akufikeki lula. Umphathintambo obona ngokwakhiwa kwezabelo umnumzana July Moyo utshele iStudio 7 ukuthi imota ezithwele ukudla lokhu zisehluleka ukufika kwezinye izigaba ngenxa yemigwaqo eya kulezo ndawo eyachabalalayo kwathi lamabholoho lawo adilika. Lanxa inhlanganiso ye-International Organization of Migration isithi abantu abafileyo bangamakhulu amabili lamachumi edlula kancane ayisithupha i-259, Umoyo uthi ngokubala kukahulumende inani labafileyo lifika ku-179 njalo abangaziwayo ukuthi bangaphi bangu-329. Abenhlanganiso ezizimeleyo ezifana le-World Food Program bona baqhubeke besipha abantu beManicaland ukudla lezinye indingeko ezifana lemithi yokwelapha kanye lezigqoko. I-WFP iphiwe i-helicopter ngumanyano we-European Union yokuthwala ukudla lokuhlenga abantu. Elebhilithani lalo lithembise ukwengeza uncedo lwalo phezu kwe-$23 million eliphe ngeviki edluleyo. Ukusenjalo ibandla le-MDC lithi umanyano we-SADC kumele ubize umhlangano wokuphuthuma ihlaziye udaba lomonakalo obangelwe lizulu leli. eZimbabwe, eMalawi laseMozambique njalo lidinge uncedo. Untungameli Inkomo Studio 7 uxoxa lesiphathamandla seMDC umnumzana Nkululeko Sibanda ngalolu daba.
Kuqakathekile ukuthi umongameli uchimisa athule ukukhulumisana neenkokheli zamanye amazwe kwenzela ukuthi zibe nokuzwisisisa ukuthi udaba lweZimbabwe lumi ngaphi njalo okuhluphayo kuyini nokuthi lungalungiswa ngendlela ethini. Ngakho bekuvele kuyinto emqoka emcabangweni yakhe lemcabangweni yeofisi yakhe ukuthi kufanele aphumele ngaphandle kwamanye amazwe asebenzelane lawo njalo azwisise ngoba kulokungaqondisisi kuhle kwezinye iinkokheli zamanye amazwe okuvela la kuzanu okwenza ukuthi bacabange ukuthi iZimbabwe ihlezi kahle.
Yiwaphi amanye amazwe azawethekelela?
Ukhangela ukwethekela amazwe ambalwa kusigaba seSADC ngibone ngani nxa kuvuma uzavakathela wonke nje abesengena la kumanye amazwe aku-African Union kusiya ngokuvuma kwesikhathi njalo lokuthi imihlangano yakhona ivunyelwana ngokuphangisa okungakanani.
Uhambo lukaChamisa lolu luza ngesikhathi amehlo wonke kumonakalo obangelwe lizulu lesiphepho eZimbabwe, eMalawi laseMozambique. Bekungasoze kube into enhle yini ukuthi aqale ame kancane kwedlule imizamo yokuncedisa abantu laba?
Udibona ukho nalo ukuthi enye yenkathazo esilayo ngeyokuthi ilizwe leZimbabwe liphansi kakhulu njalo kalilako amandla okuthi abantu basizakale. Ngakho kungaqakatheka ukuthi uPresident Chamisa aphumele ngaphandle ekhulumisana lamanye amazwe mhlawumbe kunganceda ukuthi lalabo abalahlekelwe impahla, amabriji lezinto ezifana lezo kube losizo olungavela lapho. Kodwa-ke siyakwazi ukuthi uPresident Chamisa engakaphumi usebenze kakhulu kudaba lwe-cyclone ukuthi abantu bathole usizo wakhankasa kakhulu. Khombonekani khonokho kwanceda kakhulu. Sokufanele umsebenzi wokuthi ilizwe lilungise uqhubekele phambili ngoba ulakho ukuthi uncede kakhulu.
Lo ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli wabandla le-MDC, umnumzana Nelson Chamisa, sixoxelaye ekwelebhilithane.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Mina nginquma igobe, umsakazi we-Studio 7. Ngithanda ukulinxusa lonke kuhlelo lwabatsha, uhlelo The Connection ngo-8 ntambama. Namhlanje siqhubekela phambili, sixoxa ngokwenzakala endaweni esibhekane lomonakalo odalwe lizulu lesiphepho, u-Cyclone Idai, esabelweni seManicaland. Okwamanje, uhulumende uthi sokubhubhe abantu abafika ikhulu lashumi ayisikhombisa lambili, 172, wangcwatshwa abafika phose ikhulu 99, njalo kulabantu abedlula amakhulu amathathu 300 abangabonakaliyo. Lithini ngalokho? Uhulumende uzimisele na ukunceda labo ababhekane lomonakalo odalwe lizulu lelo? Hayi, izulu kantaba, asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo 8 PM. Bye bye.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhloko kahulumende wakele Australia umnumzana Scott Morrison uveze ukukhathazeka okukhulu ngembiko ephuma ezindabeni yokuthi ibandla eliphikisayo ele One Nation Party lidinga amacebo enhlanganisweni yakwele Melika ikhuthaza ukusetshenziswa kwempopho ngabantu makhaza eNational Rifle Association emzameni yokulwisa ukuthi ayekethise imithetho yelizwe lakhe ephathelane lempopho. Ele-Egypt likhala ngokuthi iningi lababalekela inhlupho emazweni abo ezinjengempi yomdeni emazweni anjengeSudan lamanye amazwe awezwekazi le-Afrika bagcina sebephephele kulelo lizwe osokubangela inkinga zokubagcina njengoba kubiza imali eningi ukubapha indawo zokuhlala lokudla. Inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu ezikumanyano weMatabeleland Collective ezisanda ukuhlangana lomongameli Emmerson Mnangagwa kobulawayo zithi zamchasisela ngomumo womnotho welizwe ongamanga kuhle njalo wathembisa ukuthi uzahlolisisa konke okuhluphayo. Umnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla seyinye yalezinhlanganiso iBulawayo Progressive Residents Association uthi bathinta uhlupho lokuswelakala kwemali, imisebenzi lokunye okuningi-ningi njalo bamelele ukubona ukuthi uMongameli Mnangagwa ngempela uza kulungisa lokho njengokuthembisa kwakhe.
Lesi bonkulu ukubona abantu abavendors baze bangene esitaladeni asithi bayafisa kungenxa yokuthi umnotho amakhampani avaliwe. Kodwa lakhona la bavenda khona balandawo zakhona zokusebenzisa bathuya bebotshwa. So abantu bathi ukuthi hhayi ibili nzima kodwa-ke upresident laye ukhulumile ethembisa kuthembisayo. So sinasathini ukuthi hhayi sizakhona sesibonile ngoba isikhathi esinokuhla abantu bakhuluma ngamanature amalungelo abantu abantu bakhuluma ngembali endaba yegugura kabuntu ukuthayilungisiswanga bakhuluma into nje zenze ezizikhathi abantu ezona into zingalungisiswanga sine singatholi abantu abangasincedisa esingama-donors ngama-investors. So ngokunjalo kufanele lenzo zilungisiswe ukwenzela ukuthi abantu bathole singathinga i-confidence kuhulumende wezimbabwe esesiba le-confidence ne-economy yezimbabwe engxenye kungabanjalo sesizalungisa izinto. So-ke yilo inhlupho zonke zikhona lezi njalo abantu bacasa ukuthi indaba le-bond note yehlubayo i-RTGS sokuthiwa i-RTGS whatever abantu bathi le into vela yisebenza ihle ikhutho competition eceleni khe sisebenzise kumbe i-US dollar kumbe irandi kuzenze ukuthi i-economy ivuke abantu baphathise ngoba kathesi singananzelela kuqedakala okwenzakalayo.
Ngokukhuluma lo Mongameli Mnangagwa libona ingani kuzaba lo mahluko?
Umhlangano lwami uyenziwe ngabomu ukuthi thina njengabantu bangapha kumhlubu lo emandebeleni lezi nto zethu ezihlala sizikhuluma ebesibona ngathi azifike kuye upresident kathesi besesikhuluma laye ngabo simbizeni samcela ukuthi abuye azosuzwela ukuthi abantu emathebeni bahlukuluzwa kuyini. Sesiyabathe sesikhayile ukuthi uzenzani ngoba ephendula ethe ngiyakunanzelela sizazama ukuthi kulunge. So sokulula ukuthi nakungalungiswanga sesimbiza futhi okwesibili sesimbuza hathi bo saka lo mhlangano othile wasithembisa kodwa awuyenzi lutho. Ibona ngakwenza njalo kulilungele ukuthi uhulumende inele ukuthi ayipreshe ukuthi ngalungisa into zethu iyakhulu ngaphola umkhono emandebeleni yabo into ezihlupha khona.
Kodwa khona ungathi kuhlupha izakhamizi kathesi kuyini?
Kuhlupha esilalo kathesi lapha koBulawayo akukatshintshi lutho. Loko silo hlupho lwemali, loko silo hlupho olwemisebenzi ukuthi i-economy iwile, loko silo hlupho olutshengisa ukuthi even le ntengo yethoba yegaditoba asiyaqanda yaphezulu. Xa siseqinisweni abantu ubuya ngabuya phambili ngoba ungangena ezitolo kuleyo ku-announce i-monetary policy leyi entsha le esithe yona i-US dollar le-bond akulingani ende kuyiqiniso lokho. Ungananzela intengo ezitolo bose ziyakhwela iviki ngeviki. Ungakhala kathe simkubi 10 kgibo siyithenga nge-$10 kukanti kuqala yayikuma-4-5 ungakhangela usimba bakhwele songama-$2 ungakhangela i-cooking oil yama-2 kg sokuyi-almost $9. So-ke umumo unzima lapha eZimbabwe kathesi abantu kunzima ukuthi babambe ngabayekela labantu abalala bengadlali ngenxa yohlupho olokuthi abakwazi babambe ngale msebenzi ayikho. Labonabo abantu abasebenza ungananzelela kathesi bakhwezile intengo ziyakhwela nsuku zonke but iholo labantu alikhwezi. So zinhlupho abantu abahlala zeZimbabwe kathesi and uhulumende katshengisa ukuthi into lezo okwenza nouzadressa.
Siyabona ukuthi iningi kathesi selibheke lapho ku-cyclone Idai labantu abahluphekileyo njalo bakhona abanye abaphayo abadonethayo.
Abantu iqiniso sibili siyananzela abantu bayakhupha impahla zabo bayadonetha kulabo abalahlekelwa imizi yabo abantu abalahlekelwa zimpahla zabo. Kodwa okuliqiniso yikuthi inhlupho zabantu abantu beZimbabwe ngabantu abalozwelo lanxa abantu bedubeka abakobulawayo kodwa bakubona emfanele ukuthi khaye ngathi ihluphokana luyehlela abantu abangale likhulu kakhulu futhi abantu bananzela ukuthi bangazoyela ukubanceda ngokuncana bala uhulumende lanxa ekhuluma ngomlomo wasezenelise phela zingakhohlwa uhulumende wayekhulume ngayisayikiloni leyo ukuthi izabakhona. Kodwa sesiyeqinisweni akulani ngobandla ukuthi akhuluma akulanto ayenzile ukuthi abantu laba kungohulumende olozwele onanzelelayo besikhali ukuthi ngawahle wadinga indlela ukuthi abantu bonke laba abahlezi ngalo abaimpilo yabo esengozini ngawabahle wabafakweni. So-ke abantu asithi ngokunceda abahlezi ukuhle hhayi kodwa abantu bezimbabwe yeuzwelana nje ukuthi labantu ngathi belohlupho lwedlulo lwami mane asincede khona pha.
Kulamanye amakampani alokhu evalwa ama-textiles la amanye koBulawayo amanye vele avalwa kudala. Kwenzakalani lapho izisebenzi ziyangapi?
Nganazela amakampani avalwa zonke insuku amanye angavaliyo astayla down endlela aya-retrench abantu asayela abantu abalutshwana and uhulumende sesikhulume kaningi ukuthi hhayi kazama uvuse inkundlani yokukhulumisana leyona kuthiwa i-triple negotiating forum ukuthi kube khona izisebenzi i-labour kube khona iMgozi kube khona uhulumende. Ukuphumisa kuyani iplatho ngibona alungenziwana kodwa ungazukhala up to now akula nto eyenzakalayo. Uhulumente uzivulele ibona kube labopresident begada besiyale lali besisemthithi hhayi ngithola imali eningi khona le ngomlomo kodwa ukuyanga siyayibona. So-ke luhlupho esilalo kwithibili kobulawayo hhayi izinto azinhlanga. Umuma sibili movi abantu bazama ukuzincedela bona abavendi abathatha lapha lalapha baqhubeka bebotha bethathela impahla zabo. So abantu bezimbabwe sebakhathazekile ukuthi abaselababa abaselamama kuyakukhanya ukuthi sokungumusa nje kamlimi ukuthi abantu abaqhubeke bephila.
Lo mnumzana Ambrose Sibindi umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ekumanyano weMatabeleland Collective sixoxelaye eseGweru. Ukusenjalo abantu bokuza abadabuka eZimbabwe kule Mozambique eMalawi lakwamanye amazwe ikakhulu abachayela izimota ezithwala impahla labenza imisebenzi yokwakha bathi bathwaliswe nzima izizalwane zakwele South Africa eThekwini ezithi kazisabafuni elizweni labo ngoba bethatha imisebenzi yonke. Ukuxokozela lokho okuqale ngesonto kuqhubekela phambili ezindaweni ezinjengeSydenham lapho kulabantu bokuza abacatshangelwa ukuthi bedlula ikhulu abacine besiyacatsha enkambeni yamapholisa kulandela ukuhlaselwa kwabo emadabukabusa namuhla ngabantu abakade bethwele amahloka, ingqamo lezinye izikhali. Omunye walabo ababone ukuxokozela lokho ngumnumzana Teddy Nyoni oxoxe lo Gibbs Dube weStudio 7.
Himba kahlekahle abantu bama-tracker lezesithi bayasithathela imisebenzi futhi nendawo nje kuke kusuke kwathi wavukavuka umoya wakhona like kubuwa Witbank le so uke wabavuka futhi umoya wakhona lo kungani kuyahlukunyezwana but for now ngizwa nje omunye engikhuluma naye esithi kuya umoya wakhona ukafika ukawine kuxabana kakhulu but kuyabonisa nje ukuthi mhlawumbe sokungavele okunye. So nje abantu basiqapheleni nje ukuthi sihlale sisendaweni esef.
Sizokuthi abanye abantu sebecathile khona manje njengoba kade kukhulunywa ngabantu abavela eZimbabwe abangani abafuna ukubahlukuluza. Kuhamba njani?
Abanye abantu nje baqashile ngoba ikakhulu abaqasha kakhulu yilabo abangakhoni ukukhuluma nje isiNdebele ngoba babe singasezwani. So yibo abantu abatargetwa first ukuthi bazakale ukuthi abakhoni ukukhuluma noma isiZulu. Babe sebekhuluma isiNgisi. Athi wonke umuntu nje unjani uya-attack. Athi awaningi nje baqashile nje ukuthi bahle babesethi nje lapho bakhona.
Sizokuthiwa bebelanda ke laba abatshayela izimota ibe uhamba njani khonapho?
Bekulanda nje abamatraki laba besithi bayasidathela imisebenzi ababuyele emazweni abo bekuthi hhayi kungani uhulumende walapha enakekela abantu abangaphandle ngoba thina sifanele sifanele baye kuphi wona bamalokali wakhona sesithi wona aye kuphi ngoba abantu abangaphandle sebebaningi la abasatholi imisebenzi yikho sebetageta nje ikakhulu abantu abama-truck yikade betageta bevimbe ku-freeway yikho lapho kuqale khona into yakhona leyo.
Bebesenzani manje? Bebemisa abantu baphosa amatshe kumbe bekungani kwenziwani?
Bebengani bayabhikitha abangani bayavimba yabona like i-protest yinto yadisenzakala le but angizoba nje ngibheka nje ngithi ukuthi kuhamba njani khonapho but kwezinye indawo nje abantu basacashile abanye nje akukafiki ngoba into eyisasanda ukuqala ngoba izolo kuke kwathi ithulatule kuke kwathi nje kwenye indawo bazama ukuvimbavimba kwahamba njani athi nezokuthiwa namhlanje futhi sebengani sebeqalile kwezinye indawo unyana la bebelande bethathela abantu izinto zabo.
Lo ngumnumzana Teddy Nyoni isizalwane seZimbabwe ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseThekwini kwele South Africa. Singakagqibiwe uhlelo lwethu lwanamhlanje esikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Abe-MDC basola abe-ZANU-PF ngwempiko ethi iziphathamandla zalelo bandla zincitsha amalunga e-MDC uncedo lokudla oluphiwa abahlaselwe ingozi yezulu lesiphepho u-cyclone Idai. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikho napha e-Washington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.